ucholo emhlanganweni wenkokheli zamabandla ezokholo eHarare owe interactive meeting churches in Zimbabwe uthi ukhetho lonyaka akumelanga lube lodlakela njalo abezokholo kumele baxwayise amalunga abo ngobubi balo.
To drum up the same message that all of us as leaders of our respective political parties
sonke njengabomongameli bamabandla ezombusazwe kufuze sikhuthaze amalunga ethu ukuthi etshiyane lodlakela.
Osakhulayo uphathisani lunga uthe ukuhlangana kukamnankagwa luchamisa kunganceda kakhulu njengoba uZulu esehlaba unkulu umkhosi ngodlakela olusemabandleni womabili awe-MDCT lelezanu PF.
Ukhanya uZulu sekhulana kakhulu ngoba sokungani abantu laba abakho serious when it comes to politically motivated violence. So sithi abahlangane bekhulumisane kubotshwe abantu kuphele lokho okulwisana.
Ibandla le-MDCT selilamaviki lilokulwisana phakathi kwalo amalunga alo eChayana ebanga ubukhokheli baleli bandla ngemva kokudlula kukamunye umnumzana Morgan Tswangirai owakhokhelela kusukusela ngo-1999. Izolo kulamalunga we-MDCT asakhulayo achayane kobulawayo kwalimala abantu abaningi. Inkokheli yamabandla ezinkonzo ezihlangene lomongameli bemelwe ngubhishop Nehemiah Mtendi bathi umnankagwa sebemgcobe ukuthi akhokhele ukuchumayela ukuthi kube lokuthula.
Abenzi batho bakungorasisiwa saka bantu bakwamari.
Asandeni siyetshela abantu bethu ukuthi bevotele lo muntu. Ngimkhanyele umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukhanya njengomuntu olungileyo konke lo msekeli wakhe.
Uphinde wathi isikhalazo sikaMnangagwa sokuthi bame kukhetho oluzayo yinto abayamukelayo kodwa ngeke benelisa.
Ngaye ngababona ku-TV abasimela kuPhalamende ngananzelela ukuthi asikho kwethu sinabafundisi lokhu. Okunye konke esivumelane khona singakwenza lokhu hatshi.
Ulunga uthe lokhu akulunganga njengoba insonto kungumbuthano wabantu abalezifiso lembono etshiyeneyo ikakhulu kwezombusazwe.
Insonto zabantu from different political parties. Uthi umtendi ethi amalunga ensonto yakhe bavotele uMnankagwa yikuthaba kakhulu.
Umhlangano lo ubize ihofisi kamongameli Mnankagwa ngenhloso yokuhlaziya ngesimo esiseZimbabwe ngaphambilini kokhetho. Elinye yenkokheli yamabandla ezokholo ekade ikhona igoqela uprofet Walter Magaya ureverend Murombesi Kuchera owayekhokhelela i-United Church of Christ in Zimbabwe lofather Emmanuel Ribeiro owebandla leRoma. Imeli isitudio 7 ngiseHarare, no Gibson Pepe.